kufanele ukuthi izwe lakithi nalo noma lihlangana nabanye abantu kukhona kunye engabe kumhlambe kukhona kusolekayo kodwa ke inkokheli zonke mazihlangana kukhona abafundisana khona siphila esikhathini samanje ukuthi umhlaba wonke le kunezimpi kunani yonke into ngakhangela ko-Russia abantu bayalwa kodwa ke mabe hleli phansi bekukhuluma kungaba khona ukukhumisana komlotha kodwa ke mabe balekelana kuyoba kwese abantu bazoba kuphela abantu kuthola ukuthi ma kulwa indlovu kulimala bona utshani babamthemba so elami lithi kufanele ukuthi ubaba uMnangagwa ma ekhokhele iZimbabwe afike e-United Nations or every time akumele inkokheli yeZimbabwe ibe khona kumele abe khona
Baba Ncube
akusizi lutho ukuya ku-United Nations imihlangano naleyo kungaba yikuvakasha nje okokuqedisa isizungu ebantwini abadala uke wakutsho umgabe onguye ufolomani wabo abafundisa konke ukuthi United Nations kayibisi lutho ngoba angazaye khona phana kumele kube lokupimekayo phela zabuye kuphela kodwa angiboni ekuya lakho njalo nxa kulalokho akutshoyo ubaba ukuthi i-disengagement ukuthi abantu bazahlala nini beku-isolation kumele ke kuchaze ukuthi i-isolation yakhona yavela ngani yindaba i-isolation yakhona ingabanga khona ngo-1980 wayingabanga khona ngo-1985 so ngokunye kumele sikukhangele khonokho mina ke nxa sikukhangele ukuvakatsha komuntu omdala laye esiya kuma labanye angathi la ulokujabula kancane kungabe kuyinto enhle kodwa akakulanto esizayithola thina la ilizwe akakulanto elizayithola akakula investment esizayibona
mlalazi ungamphendula konapho ke uNcube utsho ukuthi kambe kukhona okubambekayo uMnangagwa wazabuyela lakho yini ekhaya kumbe uyahamba nje ezifakele izandla esikhwameni
amazwi wethu uma ukhangele i-Africa yona kumele by today ikhokhelwa kumuntu oyedwa sibe ne-leader nje ikhokhele i-Africa kodwa ke thina sa-divide ukuthi sibe weak sinabantu abazoba yi-54 njobe sithu babuncube ukuthi bahamba babuye bengaphethe lutho ngoba obviously abantu bona labo esiya kubo abasithathi njengabantu ngoba bayazi ukuthi basihlukanise i-Africa kumele ngabe manje ilwise ukuthi sihlangane abantu bamnyama sibe ama-Africans singabi le nto ama-bantustani akhandwa yibo bona labantu abase-New York abelungu abasikhandeli ukuthi thole ukuthi izwe elincane njengebutswana oswatini but yizwe so ukubuya bengaphathanga lutho angikhona ukuthi nomenta kungaba nenkokheli ethandwa yibo bona labo nto esiya kubo ingale kuyiphethe anything ayikho into ezokuyiphethe ngoba bafuna bona ukuthi banwa emuva ngeke bayinwa emuva kwesibonayo noma ukhangele besikhona ngapha e-England bokungcwathi uqueen ngapha ngibonile ukuthi baphathe izinkokheli zakithi ziphathwe kanjani nalezi ezinye eziyabe zithwele ukuthi bayatshayela izandla ukuthi izwe lithole inkokheli abayifunayo nayo bayiphathe ngaleyo ndlela bangidide the buses like yabantwana besikolo so kubonisa khona ukuthi thina abantu bamnyama kunokuthi siloku sigqokana sixabana nenkokheli zethu kufuneka kube nendlela ukuthi singabambani soba stronger than inkokheli zethu inkokhezi ama-politicians abane-power ngoba sihlukene thina sihlukene yiko singagqinanga bakithi
Yes, siyakuzwa kakhulu umlalazi. Phosela ukugcina khona lapho Ncube.
Umlalazi uyavuma ukuthi akulanto abazabuya layo. Bayekwejisa. Okwejisile ungcono uyakacuphe lokungamazambane ugogo wayifaka ku-fastcoat afika sinike lati abazulu. Manje lokhu kukwejisa lokho abakwenzayo. Akulanto okuzayiletha. Ukhuluma nge-Africa. Kambe bangavuma inanga ukukhokhelwa ngumuntu we-Africa kusehlula ukuthi eZimbabwe kube lo muntu ozakhokhela kumele kube nguye yedwa. Even eAfrica uzafuna kube nguye into yakho niza kwehlula still yona le so ke sikubona kuyize lokho okwenzakalayo yikudlaliswa kwezimali kuye emihlanganweni kubuywe njalo kuyafanana ku security council kabakho yikuyancenga nje ukuthi kuthi hayi ubaba lawo behambile emthimbeni lo bezabuya kungalathamba liphethe
ye baba mlalazi elokugcina sibili ngamafutshane baba
okay masihlangana sikhuluma kukhona okunye kubambekayo ngoba nometa kungasoze kwenzakale namhlanje kodwa kukhona abakutshelana abakutshelwayo ukuthi madoda kufanele sibambane ngiyathemba ukuthi uma ungakhangele i-America kakhulu nezwe lakithi bekuyikati nenja so ngiyabona ukuthi ubaba uBiden uke wathi ngcono nginxusela abantu baseZimbabwe sibe sibonisane singenze njani for the sake of abantu beZimbabwe ukuthi baye phambili ngoba masiloku sivuma nathi ukuthi uxatshwane kubantu bengabambani kangaka kusiza ngani yini ebambekayo thina esiyitholayo